soku isikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlazi ku 13 Ntuligazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka elebandla lezanu PF lihlaziya ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshangelwa ukuthi baqoqa umbhikijo wakusasa, abanye abaziwa ukuthi basiwe ngaphi.
Ngeqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufile, abantu sebezifile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Inani lasebeligcikwane le-coronavirus elizweni seliphose lafika 3,2879 labulala abangama-41. Lokhu kwenzakala amankampani amaningi elizweni esevaliwe ngemva kokuba izisebenzi zitholakale silesigcikwane le-coronavirus. Umsakazo we-ZBC lawo ngomunye wamankampani ahlaselwe yilolu dubo. Idale elimqoka elemandla lezanu PF izolo lihlaziye udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedaleleli ukuthi kwethulwe ubufakazi obugoqela amagwaliba abhalwe ukuthi uChiwenga usekela umbhikitsho wakusasa. UChinamasa uthi leli dale liveze ukuba ilunga le-Politburo umnumzana Claveria Chizema ngomunye wabakade bedinda amagwaliba la. Kodwa uChinamasa uthi Mnangagwa uzihlekele wathi yena loChiwenga bavela kude okokuthi akula okuzabaxabanisa. UChinamasa uphinde wakhuluma ngokuphiwa inhlonipho yeqhawe ephiwe umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesibili. Ubulewe itshefu, kodwa uChinamasa uthe akukaziwa ukuthi kuyini okumthetheyo. Ibandla le-MTC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa ezindlini zawo ngabantu abangaziwayo. Unkosazana uTilias Banda ubikwa ethunjwe izolo emzini wakhe elokitini lesizinda. Kazakali ukuthi usiwe ngapi. Umgcinisihlalo kaWard 21 oyebandla le-MTC Alliance uNyasha Musundire ubikwa ethunjwe izolo emadabukakusa emzini wakhe esizinda, wasiwa egangeni lephumula lapho afike watshaywa kabuhlungu wayephoselwa enkulumane. EHarare isiphathamandla sebandla leli umnumzana Oliver Kwatiringa ubaleke esizwa ukuthi uyadingakala. Kwasala kungena abantu abangaziwayo emzini wakhe bathumba umkakhe ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. Kunjalo nje umnumzana Josephat Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubikwa esithi abantu abangaziwayo bangena emzini wakhe obulawayo bantshontsha imali, utshwala lamanye amaphepha akhe. Umnumzana Ngolube ubikwa engomunye owaba ama-mask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke embusweni. Omunye njalo ebikwa ela mamask la umnumzana Mthulisi Hanana oyinhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation uthi amapholisa angene ngodlakela emzini wakhe emdinga ngolwesibili. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe Izolo uthe ukutshengisela ufuna ukwenziwa kusasa akukho emthethweni ngoba abantu bafuna ukugenqula uhulumende. Amapholisa agcizelele amazwi akhe emhlanganweni ofanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Engubonayo mina lenguzwayo ekuhambeni kwami lapha yikuthi abantu sebezwile ngale into bezwile kunjalo libanga lokuqala lelo lanxa bangazi besabe bangangena emgwaqweni ngenxa yokwethuselwa landlani kodwa ilizwi selihambile lihamba lokuthi kathina u31 lo bayathengisela phezu 1 ngibona ngathi khona lokho lakho nje lanxa abantu beyangena ngemgwaqweni beyisabile kodwa abantu sebesazi ukuthi injongo yokutshengisela ibiwilisana lenkohlakalo lokungaziphathi kwalaba abaphethe izitsha zikahulumende lakho konke okuhambelana lakho khona lokhu ye ngeqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani abanye bazahlehla nyovane abanye bazakhulumela ezindlini kodwa usala yikuthi umbiko usufikile abantu sebezwile ukuthi bekumele kwenziweni.
Sibonile iziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa emhlanganweni etshiyeneyo besithi akumelanga abantu betshengisele ngoba kuza kuba lodlakela. Ubone ngani lokho kungenza ukuthi abantu besabe yini kumbe
iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza kwabo baqondile ukuthi batsho njalo balisa abantu ukuthi batshengisele ngoba kanti vele kutshengiselwa kuqondwe kubo ukuthi kabenzi kuhle kabaphathi kuhle izinto njengabo bonke uhulumende abaningi emhlabeni lapha kabafuni ukuthi laba abantu ababaholayo babatshele ukuthi liphambanisa la ngakho ke abantu bayazenzela ngoba ibabezwa ubuhlungu bona abakhuluma njalo abanye bakhona kabezwa ubuhlungu abaluboni udubo olubonwa ngabantu abantu ke kumele ke bamtshengisele nalowo uhulumende wethusela abantu ukuthi isikhathi sesenele sebediniwe kabasafuni ngoba kulande eze emntwini ehlezi ukuvimba kwamapholisa lokhu kakutsho lutho kanti ngesikhathi sempi vele wahamba empini iphethe ipassport ngubani nxa bathe befuna into yabo konke lokho okwenzakalayo ngazozame ukuvimba mbe wenzeni abantu bazafuhla laba bazafuhla khona lanxa bengaba balutshwane ngenxa yokuthiselwa kodwa bazakwenza khonoku kwezinye indawo lokho mbozemele iqiniso lakho ngakho njalo lakukutshengisela endaweni zabo kuqondile akulanto embi ngalokho kanti angithi balelwe ngomakhelwana betshelana besazisana lokho kuthiwa ngesilungu i-conscientization emhlabeni kuzenda komuntu ungazake ufakele umngcele.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Mazwi Ndlovu obikwa ebulewe ngabasekeli bebandla lezanu PF ngempelaviki ungcwatshiwe kibo Izolo esigabeni seGwambe ePlumtree. UNdlovu ubikwa watshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla lezanu PF encedisana lamapholisa esigaba ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla kukahulumende kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela. Utshaywe ngolwesihlanu wasethwalelwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lapho abhubhele khona ngesonto. Isiphathamandla se-MDC Alliance unkosazana Precious Ndlovu obekhona emngcwabeni lo Izolo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi sokubotshwe umuntu oyedwa kuphela phezu kwesehlakalo lesi lanxa abanye abasolwa besaziwa.
kubuhlungu kakhulu ekuboneni umntanakhe oleminyaka emine 4 years elandisa ukuthi la abantu bamchaye njani ngoba bamchaye phambi komntanakhe ebabukile. Sisebenzile sibili simbekile kodwa uphakathi ulembuzo babankomo ukuthi abantu bonke abaqanjiweyo ababaziwa bayiba babesethusela onjengobhebhe u-district chair wezanu PF onguye asukuma phakathi komhlangano olo councilor phakathi umhlangano ebatshela ukuthi bazacatsha izanu iyacatshisa izanu iyabulala. Onguye njalo kukhanya wabiza lujaha uThuboyo ovela kwesinye isigaba ngenhloso yokuzobulala uMazi balokhu abekhona phandle okuze kwayenza ukuthi intsha ithathe yona inyathelo lokulanda ubhebhe emzini wakhe behamba lamapholisa ukuthi abotshwe. Ngeshwa nje utholakale sebalekile kodwa esithemba ukuthi ngendlela okukhulunyiswane ngakhona namapholisa azasebenza umsebenzi wayo ngendlela umphakathi obakhangelele ngayo.
Akuzange kube lodlakela yini emngcwabeni?
Okodlame babankomo, thina njenge MDC Alliance, iParty of Excellence, asikholelwa entweni zodlame, sikholelwa ekuthenini abomthe ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo. Loba nje abazali, intsha, abangane, lesigaba nje bebebuhlungu befutheleni, okwenza ukuthi kwangakhulunyiswana kahle lamapholisa ngoba kade khanya engathi wona asadlala pha sindaba ethi kuzachwayisiswa. Abantu bathi kuchwayisisa njani umuntu simazi kahambe esitokisini liyechwayisisa ekhona ngapho ngoba siyamazi ukuthi nguzibani lozibani. Bayenza ukuthi intsha yakhokhela amapholisa ekulandeni ubaba ubhebhe emzini wakhe loloba nje simthole engasekho esebalekile ngoba kukhanya kulabanye ade sebemfonele ngapha ekhaya ukuthi kulabantu abamlandayo ngapho wabaleka.
Unkosazana Precious Ndlovu Phethamandla sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwambe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukutshengisela uqoqwa kusasa kusoze kuphumelele ngoba kuzaba yize njengoba amapholisa namasotsha aza kwenqabela. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi ukusilela kwabodokotela labongi kubangele ukuthi omama abakhulelweyo abayisikhombisa baswele abantwana babo ngelanga linye esibhedlela seHarare. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, igama lami ngu-Edge ngikhona lapha e-South Africa. Bengithi nje ngemphawule lapha bakithi kukhona udaba engasalutholi kahle. Ngumlaleli omkhulu kakhulu we-Studio 7, everyday ekuseni ngiyalalela mpela kakhulu la ntambama. Okungixaka kakhulu nangu bakithi ukuthi abantu bonke ababanjwa lo mkhuhlane everyday uzozwa kuthiwa ngaba bevela e-South Africa. Hayi, sokuthanda ukungisolisa kakhulu ukuthi kanti wonke umuntu nje osene corona ubuya eSouth Africa, is it true or else lapha abafika begcine khona yilapha abatholela khona sebetholwa leyo corona khona lapho. Angiliboni iqiniso lakhona khona lapho. Ngingasho ukuthi ngithini kodwa ke hayi sokungathi sokuthanda ukuba too much ukuthi wonke umuntu obanjayo from South Africa. Kanti ama quarantine centers lawo ayemukela abantu abangena nini kuwo ke kuya from South Africa kuze kube namanje ngoba sazi ukuthi iboti ivaliwe. Angazi njalo mhlambe ngiyalahleka kukhona ndlela thile okwenziwa ngayo maybe engakaze ngiyithole. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 Masabezulu ngimisa abasakazi bethu baku-Studio 7 abasebenzisele umsebenzi ngiyathanda nje ukuthi ningazikhigama kodwa ngiyemphawule lami mayelana nomkhuhlane we-corona ngangendlela esiyithatha ngayo kwenzenzao. abantu kungakhanyakala ukuthi ingane ezimbabwe bayadeliva bathi umkhuhlane ukhona ukuthi ekugcineni ubaba lomama bangabe ingane ngabantu abangane abathelekanga ngihle emakhanda bezingavele ebhawa banathityalo bese bekhuluma izinto ezingacejakaliyo bekhuluma izinto ezisikasidla abatwana nhla bekhuluma into eserious abatwana ababathela ngoba umkhuhlane ezathi uzela khathana obhamshinguru babiza amaviki ahlabisa khansa kushando vela kunkulunkulu futhi ukhawulisa amathiwa mavula afakele zimbabwe amakhanshini onanku-ke namuhla sobhuqa thina sezimbabwe yiliphi-ke thina leli lizwe esalifakela amakhanshini ikhoronjolisafelaphi yikho-ke kalincokhulume sizama ukuthi kuyaphophisa isiqiniso lezo ukuthi ikhoroni yabulala abasele kuthatha lelo ngoba yathi vele kumele atshele abantu ngokufika sekhorona le yena wakwenza isitekisi sidlala ngakho into yenzisenza angisesengifuna sizama ukuthi abesiseriyasi sokumehlula emakhomazi
salibonani balaleli bonke kwestudio 7 mina engikhulumayo ngigogumayitiro wemathisouth umama wemathisouth ngithanda ukuyazisa abantu bebandla elicolekile MDCT ekhekhwela ngumama uDr T Cooper ukuthi lokhu esikuzwayo ayisikho umonzora kakhontesti umonzora kafana ngikhontesta bandla ngicela ukulitshela lonke lithi lina kumbe lizimisele ukuthi umonzora ngakhokhela ibandla thina silopresident wethu umama makhuphe uvice obetgudu okuningi asikudingi ngoba thina silo somlomo wethu umfana wethu omncane okhaliphileyo okhaliphileyo njengelizwe lakhe ukhaliphani phugeni ngiyozasazisa konke lokho esokusesikuzwa hhayi thina njengebandla sithi bantu be-MDCT lizimisele eqinisweni nxa lo ofuna isikhundla ukwaduha oduhayo vele siyakwazi i-constitution ethi ithi kabuyele phansi ithemo yakhe inxa iphela umonzora uyehla nje uyaphansi thina siyakwazi wethu upresident umbani singadlali ngesikhathi bazali lingadlala ngesikhathi lizabona ukuthi selilahle ibandla leli umonzora nxa ifuna isikhundla uzasifuna ngemva ko-2023 lapho ekhozazuza khona ukungena akhonteste ngoba uqalo waduha wa-MDC allies uyehlulekile ukuthola isikhundla
angibingelele kustudio 7 nijani basazi babakwahle okunye kuyadanisa okunye kuthelela ulaka okunye kuthelela inzondo umuntu omdala omdala ongangomalakhe inkomo umuzwe ekhuluma kanje ngomuntu efile ebulewe ngabantu bezanu izakhamizi zifaka azuthi ubulewe ngabantu bezanu zimshayela nje amabele ukuthi amabele ngabezanu naye icela ukuthi abhaliswe washaywa umuntu wenkosi waze wafa uyakuphika lokhu wemba phansi umele izanu ude ngeke kwenzeke lokhu izanu bengayifaki phakathi asibantu bezanu ababulelele umuntu unjani kodwa ubabo le mdala engaka yena kuwumntana kubezokuzwa njani hhayi mani khula baba malakhe inkomo khula baba ipholisa nalo liyambulala umuntu makuyisigeleke cela ezizenze izigebengu lezi zenzeleyo nto leyo ababoshwe ungavikeli ukuthi ngoba ngabantu bezanu ungaqali nje umdala ungaka
Yebo, tuwe sithi sizilimanele. Hayi khona le ndoda ezana uphi. Yayivikela nje, hayi inkulumo iqonde nje bam. Hayi, yazi angeke izanu ibe sithi ngayikhamba nje eZimbabwe ku-toy lezo bakhona e-3150 okwedlula izibozo zabantu from hell. Umntwana esiya kuphela ikhindi or umama ekupregnant azayothola umntwana everything is down eve-acid sithi basitrikthi ngabantu abaphila abaziphandela abazibonelayo abadamba amabhoda benze yonke into ngoba silana nje seke sibasitrikthi kangaka xa kuphi abantu bengena ezweni ungekho emthethweni bephuma ezweni ungekho emthethweni bakuphi these people that clever but no let them get life outside baphile thina siyabatrikisa lapha ekhaya like igovernment ezimbabwe ipha abantu umthetho wokubana bangabhadala amarenti ayi don't remember mna khona izindo kodwa igovernment izipha abantu free ezima sazi njalo eyithi zenzeke angazi noma lami sengiphume ngaphandle kwezo kodwa ngiyayo ezimbabwe like ngiyani ngiyabonga kipsa ukwelula kunoduma wondlovu hayi angizwisisi mina ukhuluma kanye ndoda sikuvikela ibandla ngempela mtete ibandla linganyakazi bazosuka balale phema bengaboni itoyitoyelaba abantu babehola bafake emaphakethina basebenze nje ukuthi izile bathumele amakansila amakansila alamali akhitheza ngomphakathi emakhaya ukuthi kufanele emhlanganweni amabhasi avuka la ethi akunanto kagovernment hayi
kuhle enkundleni kuhle enkundleni bazali asiyekeleni okurobhana la ngokukhuluma ngoba wena sakhwisa isikhwama sigcwele kungaphi laphi izano PF enika khona abantu kuhle akula kudla okuphiwa abantu okudla okuzaphiwa abantu kuphiwa ama 2 kg erayisi engalala lutho kukhethwa futhi kuthiwa kuphiwa abantu bezano PF hayi bazali asiyekeleni ukwenza njalo mina umntana weZimbabwe umntana weZanu PF kodwa lokho sokungaphezulu kwamandla ethu yekelani ukuqamba amanga abantu besifa ngendlala yekelani ukuvala ngobungwa obajonga abantu abadala kudala ubungwa abasebenzi ulaka kalusebenzi livimbani livalani yenzani izinto zicace kazali liyayangisa liyasiyangisa shimu sagcina sigeza izandla
Lawo namazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika ilunga ledale leCongress kubandla lama Republicans umnumzana Louis Gomet obesazakala ngokuthi ukugqoka imask akuncedi ukuvikela igcikwane lecoronavirus uzithole esebanjwe yileli gcikwane izolo. UGome ubemele ahambe lomongameli Donald Trump esigabeni seTexas kodwa ugcine engasayanga ngenxa yokubanjwa ligcikwane leli. Kodwa uthe ebuzwa wathi yena okumenze abe ligcikwane leli yimask ake wayigqoka. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligcikwane leli lokhu liqonga elizweni leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Icorona eWashington State ilokhu isiya phambili bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abaye esibhedlela besebesiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi ezedluleyo maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga kukhanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona okulungiswa khona izinyama indaba inamba sezikhwela sesiya abagulayo labatholakala belo mkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini especially King County lapho enhlala khona akungabi lomehluko lokusaqalayo nje ukuba ku-lockdown silokhu ku-lockdown since nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena uba se-ofisini ngaliphi ilanga wenzela ukuthi sonke sibe le siqhubeke silokhu senza i-social distancing. So kulomkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona lasezitolo labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask loba nje bekhona abanye abalokhu bephikisana lakho kodwa umthetho ukugqoka ama-mask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda ayikhanye ifuna ukwedlula ilokhu ihamba iphenduka.
Siyabona ukubana zikhona ezinye iziphathamandla zikahulumende wele Melika ezilokhu zingani ziyasekelana lo Trump ekutheni igcikwane le-coronavirus alithelelwana kalula. Siyabona ukhona omunye oseyitholile i-coronavirus obesala ugqoka i-mask. Ungathini wena ngalokho ikakhulu sikhangela ukubana umkhuhlane lo odokotela bayakwazi ukuthi abantu benzeni kodwa belokhu bekhona abalenkani?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbungumrepublican umbungumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sitsho ukuthi hayi umuntu khawulile kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguyothe Mina mbona ngani unye yuze hlulekela ngoba nxa ngigula yime ngigulayo nxa ngihamba siyaphandle ngisithi akula mkhuhlane yime mbuya lawe emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzele ikhanda lakhe alandele ama scientists abuchoyo abawufundele lo mkhuhlane ngenxa ukuthi Trump kayisiyo ohlola ngezemkhuhlane kasiye dokotela yena yakhe advice nge politics lezi izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa ukuthi bafuna ulandela abantu uTrump silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State.
Kostana Benz featuring Jay Maravini lesibela uhlelo lwethu lwamhlanje
sifundisane singabantwana ishanti khamba kiyo ukhinile mina ngiyakholo pite moyeni
asiyakugcibi uhlelo lwamhlanje othi sikhangele
inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka lebandla lezizwana PF lihlaziya udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikisho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshengelwa ukuthi baqoqa umbhikisho wakusasa, abanye babo abaziwa ukuthi basiwe ngaphi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.